Okokuqala, thina njengenhlanganiso ye-Athuzi ngithanda ukukwazisa uZulu ukuba sihamba phambili ekugqugquzeleni ababalisi ukuba bakhululeke ngokukhetha ilungelo labo lokuhlatshwa. Laba bakhululekile bayehlatshwa ngendlela eqonqoselwa ngayo yi-United Nations World Health Organization. Okusuka kusethuse umbiko ovelela kuhulumende wokuphoqa abantu ukuba bahlale. Lokhu kuyikusukumeza ilungelo lezisebenzi elokukhululeka ukube babe lethuba lokukhetha lokuthi azizwe engumuntu, ngoba kwesinye isikhathi nxa usuhlukunyezwa ngokuthi wena awuhlatshwanga, isithunzi sakho siyawa. Okunye esikukhangelayo, uhulumende kasananzeleli ukuba kulabanye abantu vele ngempila kahle yabo esingathi thina ngeminye imikhuhlane abalayo kumele bakunanzelele ukuthi akumelanga abantu abanjalo bahlatshwe. Kodwa-ke nxa usutshela umuntu ngokuthi nxa ungahlatshwanga awusayi emsebenzini, impilo yomuntu uyikhangelele emsebenzini, sengangakunanzeleli khona ukuyana agcine sezingenisa endleleni ebuhlungu, sefuna ukuthi laye kutholakala ehlatshiwe. Ngokunjalo thina sithi uhulumende kangaphoqa abantu, kodwa kakubeke kube mgceka, afundise abantu ngendlela okujova okusiza ngayo.
Siyabona ukubana njengenhlanganiso liqoqe ukutshengisela elikuthi yimatch phezu kwalolu daba. Ungasitshela ngamafitshane ukuthi kahle kahle liqoqa njani umbuthano lo, njengoba sisazi ukuthi kule migoqo ye-COVID-19.
Njengenhlanganiso sikhangelele ukuba mhlaka 8 Mfumfu sibonakalise kuhulumende ukuba asihambelani lakho okokuphoqa abantu ukuthi bahlatshwe. Sizayenza okuthiwa ngama-road shows, sizayenza imatch. Okukhona okumanje saxoxisana lamalunga enhlanganiso yethu, labanye abantu abakhululekileyo, lezinye izisebenzi ezikunanzelelayo ukuthi ilungelo lazo selichaphazwa nguhulumende ngokubaphoqa ukuba baye jova. Okuningi sikhangelele ukuthi abantu bathintane abafuna ukuphatheka kulolu hlelo, bathintane lathi kunamba landelayo 077 6129 336, enye 077 5643 192, eyokugcina 077 4731 35. Ngiziphinde njalo inamba 077 74 7 3135.